네.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walambulela kustudio 7 ngolesibili mhla ka 9 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo umhlangano ucine abantu singavumelenanga yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende nohulumende ngoba ke esikubonileyo yikuthi khona khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sikithi.
Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhashi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo.
Thina silaye siyamsekela umhlonitshwa uvice chairman wethu, siyabe silaye iqala lakhe leli mali ngena kusasa, so asikulahlazo ithoba yabantu. Thina ukubona kwethu kalasikasathi ngokwamadala ukuthi aqhulwe sathina njengembhuca.
Abanye abebandla le-MDC bathi baza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo walo umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi akhulume emhlanganweni we-Debita. Idolobho lakoBulawayo seleviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamanisipala olokulungisa imitshina esitshini se-Criterion Plant. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhashi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi kakhulu. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe wakhuthaza lamabhizimusi azimeleyo ukuthi enze njalo ngoba isithi kusobala ukuthi athola inzuzo. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Richard Gundane obesemhlanganweni wanamuhla.
Yebo umhlangano ucine abantu singavumelenanga yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi kahulumende nohulumende ngoba ke esikubonileyo yikuthi khona khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili. Yebo balethi imali sibili balethi isikhwama semali kodwa nxa sikhangele isikhwama semali sangikhona even nxa sikhulunywa ukuthi ngama 30 million ungabona ukuthi izisebenzi zikahulumende zonke zingakanani ngasizwayo. Uyabona-ke ukuthi lapho kuphuma inzuzo elutshwane. Siyavuma ukuthi okwakhathesi kasilawo amafiga sibili azachasisa ukuthi umuntu engathola malini. Kodwa thina nxa sikukhangele umuntu nxa ezathola imali engasoze engafiki ku-$100 kuyabe kungatsho lutho. So into eqakathekileyo-ke ukuthi yebo ukukhuluma kukhona lathi siyakuqakathekisa khonokho ukukhuluma ngoba into yonke siyayibona ukuthi impumela izaphuma khonapho ekukhulumeni sesazalo. Kodwa-ke esikubonayo khathesi thina esimeleyo thina mina ngikhuluma ngimelela ababalisi ukuthi ubunzima obukhona khathesi imali eholwayo ethathwayo ngababalisi nasikhangele ukuthi bangayengezela imali engafikiyo ku-$100 kuyabe kuyimali encinci encane kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende asinde imali ezalingana le-poverty bottom line le-cost of living i-living wage yedingakala khathesi.
Kuyini okulandelayo lizahlangana njalo yini lo hulumende licubungule lolu daba?
I-way forward yona leyo ukuthi thina sesibuyela-ke ebantwini bethu kuzisebenzisatsheli ukuthi hhayi imhlangano kade siyimelele sikhulumile impumela yangikhona yiyoleyo labo futhi bayakhulumile anto labo bazabuyela bayekhuluma la ma-principals abo. So labo bayabuyela labo baqinisa ukuthi hhayi sifane sibuyele ukuthi ngisebatsele ukuthi hhayi lima lisebenzi kalivumangi ukuthatha imali leyo. yifute ukuthi sesiloko silimisana ukwenzela ukuthi yonke into siyilungise silimisana.
Lo mnumzana Richard Kondane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha sixoxela eseHarare. Amanye amalunga ebandla leMDC athi aza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi awakhulume emhlanganweni weBikita ngempelansonto lapho athe ibandla lakhe lizagenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kungafiki ukhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye abebandla leMDC bezisuse kulokho umnumzana Sikhala akukhulumileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amazi kaSikhala eyamukelwe ngemibono etshiyeneyo uhulumende esithi ajojozela udlakela elizweni. Kodwa isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Molokeli uthi baza kuma loSikhala lapho ethonisiswa.
Thina silayi siyamsekela umhlonitshwa uvice chairman wethu, siyabe silayi icala lakhe leli mali ngena kusasa, so asimlahlanga ngokutshwaba yabantu. Thina ukubona kwethu kalaca sathi ngokwamadala ukuthi aqhulule, but thina njengemdusa uliga lasesektar wethu onalikonekubelayo namhlekusaand kusasa futhi sizavukela sengisapa.
Kodwa abanye baveza ukukhathazeka ngamazwi kaSikhala besithi ujojozela udlakela elizweni. Ilunga lezanu PF MLA Chegutu West umnumzana Dexter Nduna uthi lokho akusiko kwakuqala uSikhala ekhuluma amazi anje ejayele ukuwatsho edayele eParliamente, kodwa ke eParliamente uyabe evikelwa ngumthetho.
Uyabona Sector for Information Comrade Simon Kaya Moyo ezanu PF ufakile umbiko othengisa ukuthi hayi inkulumo enje njengale ekhulunywa ngoSikhala ayilunganga. Yena vele nxa khangelwe inkulumo yakhe noma eParliamente yakhulumi indaba ezingelahlonzi, but eParliamente uyabe sithi yena ule immunity ayinikwa yi-standing rules and orders protector, but nxa sokuphandle ngale hayi le kuyi-insider i-violence uzama ukuthi agenqule uhulumende.
USikhala ubikwa ebizwe ngamapholisa namhlanje eHarare Central Police lapho ahambe khona ekuseni ebhekezelwa ligqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba lapho afike esetheswa umlando wokuzama ukugwenqula uhulumende owakhethwa nguZulu ngendlela ephambana lesahluko u-section 26 somthetho we-criminal code. Igqwetha lakhe uShaba uthi ukhathazekile ukuphuza ukulungisisa amaphepha okusa uSikhala emthethwandaba okwenziwe ngamapholisa okwenziwe ngasathonisiswa namhlanje.
I'm with him to Law and Order Department, Harare Central Police Station.
Silapha e-Law and Order e-Harare Central Police Station. Kwetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sesiphendulile lokhu akwetheswe khona, sikwala, njalo sesilungiselele ukuya emathethwandaba.
So we are waiting for the police to put it out in order and take him to court.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende uyakwazi ukuthi uZulu uyafuthelwa ikunzima obuselizweni, ngakho ukubopha kwenze uSikhala indlela yokuzama ukuncindezela kanye lokwethusela wonke umuntu.
Kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende ukuthi kakatshintshi njalo uzimisele ukube lokhu encindezela uZulu, ngoba uJob Sikhala into ayikhulumayo yinto esavela siyikhuluma sithi uMugabe masigo. UTsvangirai waze waya ku-TV la ephume sithi uMugabe sizamkhipha by any means necessary. So lokho sokumangalisa kumbe sokuthi special ngendaba kaJobhakula, kodwa njengohulumende ofuna ukusebenzisa ama-tactics okuthi ancindezele uZulu, njalo nje ukuthi afake ukwesaba phakathi kwabantwana bakaZulu ukuthi abo bangacabangi bangabi lomcabango wokufuna ukukhipha
zebulenjini ezigoqela o-Twitter, Facebook lezinye ivela enhlanganisweni ezilela amalungelo oluntu ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights zona ezisole ukuboshwa kwakhe. Usikhala ukhangele ukumisa phambi komthethwandaba ngolwesithathu ngemva kokuba amapholisa ebelesidensi ukulungisisa ingwalo zokuthi athonisiswe namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Idolobho lakoBulawayo selileviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamunicipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant kanye lempompi ezidonsa amanzi kulesi sitishi esiya endlini. Kubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngokuswelakala kwamanzi osokwedlule iviki, kukanti bezikhangelele ukuthi amanzi azavulwa ngemva kwensuku ezine njengokwethembisa kukamunicipala. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ukuhamba kwamanzi kubangelwe ngumsebenzi owenziwa esitishini se-Criterion Plant ngenhloso yokuthuthukisa ukuhlanjululwa kwamanzi ukuze afinyelele uzulu wonke.
Nxa yomsebenzi oyenzakalayo e-Criterion Water Treatment Plant lapho isigezisa khona amanzi anathwa izakhamizi zakoBulawayo, siyananzelela ukuthi iplant ibivalile kungala manzi aphumayo. Lokhu sekwenza ukuthi abantu abaningi, izakhamizi eziningi zifike ku-7 days zinganamanzi. Njengedolobho siyaxolisa.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ukuhamba kwamanzi isikhathi eside kangaka kuyingozi ngoba kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo.
Sikhathazekile kakhulu ngokuthi amanzi alokho engekho. Ngikhuluma nje ekuseni besilama ward ngo-13 akade lokho engakabi lamanzi. Izakhamizi sezile almost 1 week ngoba amanzi lavalwe ngolwesibili abantu lokubekela amanzi. So kathi sikhangela ukuthi i-city council ingabe kuthiwa ibisivulile and nxa sokunje sokungadala ingozi enkulu kakhulu ngoba sokungaqhamuka umkhuhlane wesihudo, sokungaqhamuka leminye imikhuhlane ebangelwa ukungiswelakala kwamanzi. Ngezakamiza kobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association sithi i-city council next time nxa izakwenza into enje ngayibe lama contingency measures wafakayo ukuze abantu bakithi bangadubeki ngoba kathesi abasela manzi. Konke khona okutshengisa ukuthi iBulawayo City Council kayela ama strategies in terms of contingency measures nxa izakwenza into enje ngoba khonokho okubangela ukuthi bavale basitshele kusele almost 1 day ukuthi bavale kutshengisela ukuthi ngezindlela ukukhathala kwabo abakhathaleli kakhulu uzulu.
Umnumzana Joe Mabachi esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi sebethwele nzima ngokuswela amanzi.
Sikhathisa abantu uzathola ukuthi amalayini asekhona lesikotshweni nalezo zikotsho zangikhona amanzi aphumi ayasawazi senzenjani. Besilathi singamakhala ukuthi mhlawumbe ngabe thiwa liyasiyenzela nje itimetable kuze kwenze abantu abethu besikole bayabuya bengenamanzi benganathi manzi ngapha lathi asisakusagizwa ayi umkhuhlane izasithwalisa nzima.
Unkosikazi Abigail Nleya ongumzali uthi ukuhamba kwamanzi kubathwalisa nzima ikakhulu omama abalomlando wokunakekela imuli.
Kufana sokuphazamisa abantu even in terms of ukuplana phele belikhayelela ukuthi isikhathi elizavuka ngasamanzi mhlawumbe abe sevuyile. Liyathi livuka ekuseni lithola kula manzi, sokuthatha ukuthi omama baqale bayedinga amanzi ayalayinelwa eziboraneni ngoba kuba lezinye iindawo futhi abantu abahamba besiyathola khona amanzi lapho kubhatalelwa khona. For example kuba khona amanye ama-charge ayabe sithi khona you pay maybe 25 cents ibhakede elilodwa. Even lasema-toilet abantu abaseneliso ukungena kahle.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngohlupho olukhona olokuhamba kwamanzi osokuze kwedlule iviki kungelathonsi eliphumayo empompini. Inhlanganiso ezimele izakhamizi zithi okwenziwa ngukansili akulunganga ngoba abantu sebesengozini yemikhuhlane yesihudo, njalo kuyadingeka ukuthi nxa bethatha inyathelo elinje kusasa babe lamanye amacebo eceleni atshengisa ukuthi bayakhathalela impilakahle kabulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Hey tayita hola, mthoka komuhle. Mina ngingumike hobe. Ngithanda ukulinqusa kuhlelo lwethu labasakhulayo olwethi connection esilothulela ngolwesibili maviki wonke. Uhlelo luqala ngo8 bese lugciba ngo9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo abaphumelela okwamagama kwezamabhizimusi ababukwa la inhlanganiso ephumisa uluhlu lwabaphumelele ezwekazi le-Africa AFOBS. Abatsha laba bagoqela umnumzana uGilmore Moyo owenhlanganiso e-Paperback Africa, njalo umnumzana uTerence Mathe owenhlanganiso e-Southern Incinerary Services. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo lokuWhatsApp kunombo lezithi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebolenjini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Hayi, mthwaka komuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lephalamende lakwele Russia avote ngobuningi ngunyathela lokwethisa izijeziso zenotho eleGeorgia elake labuswa ngeleRussia eselahlubukayo ekuweni kombuso weSoviet Union. Ngalivoti amalunga aleli dale avotele ukuthi kuvinjwe ukungena elizweni kotshwala obugoqela iwayini lamanzi ahlanganiswa notshwala. Inhloko kahulumende kweleBrithani inkosikazi Theresa May uthi umeli welizwe lakhe kwele Melika lokho elosekelo lwakhe lanxa ithule imibiko eveza insolo yakhe ngokusebenza kukamongameli Donald Trump lapho elobela kuhulumende wakhe encwadini ezigcine zivuza zasabalala ebulenjini. Lokho kuzondise umongameli Trump kwayangisa inkokheli yeleBrithani kakhulu. Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo obugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla amahlayana kanye lokusilela kwamagesi, amanzi, lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kohlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Izithelo zangona seziqalile ukuvela lokungutsho ngoba ungabhoda izitolo ngejikeleni uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Ziyabe ziyehlanga ngokusuphiseka kwethu esikufunayo, but okusalayo umahluko ukhona, intengo ziyehlile muva kokuthi kona sokufakwe lowo mthetho omutsha. So in terms of amabhizinisi, I can say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiya khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So the finish, whether likhulunywa izanu kumbe likhulunywa i-MDC kumbe likhulunywa ngubani, lifinish ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kingaba khona ukuthi ezomkhangazi zeZimbabwe sizibheka zile kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazi ezingalungiswanga. ezokuntonta kwabantu bezano okwenzakala kusala nje kungalungiswanga.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama-bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba eleZimbabwe lingazihiqizeli ezayo impahla. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Dlovu, ilunga lebandla le-MDC.
Kukhanya ubunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka njakula bungcono esibubonayo. Bahamba kathe seboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar. Imali nxabe sithi bona sebebhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ethatha ama-services akhe i-US dollar, i-duty lokho ebhadala i-US dollar, ababanjwa i-VID, lamapholisa ebhoda lokho bebhadala i-US dollar, lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga, lokho kukhwela lokho ku-900 something i-US dollar, lokho ku-50 something i-rand, akula mehluko akwehlanga lutho.
Umnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo yikuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende ukwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala kuphela yini ngabe siyasupporta into leyihle ukwenzela ukuthi kona ubomi wethu ube ngcono kusasa ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ube yizinto idinga imikhuba yethu ama-black market rates nalana sezikhizima ezitaladini ngani ko-trade gold. Nangofos beharare ngani sezisenza kona kwana isukuzwe ikuzivulana sodwa lokwana aso ukuthi nibethe azisayifuna omunye umuntu sabe sizivulana thina sodwa. So sokufuna ukuthi abantu babe lo mbono wokusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela imisasa yethu ngoba nako futhi kuzanceda kusasa ngoba nto yabona thina kathe siyivile ama-exports ebesezimbuka yenza ngoba ebeduma kakhulu ngenxa yokuthi into yethu yonke intengo ilinganiswe le-US dollar. So ayinakuthi ukuthi i-export e-South Africa yona esebenzisa irandi ile equivalent 1:14 when isebenza u-1 wangikhona ngapha, so kusuka kube nzima. Manje singaba le-dollar lethu sokuzaba lula ngoba lathi sebese singena within i-competitive range nalantina siyabe sisi-rate-a imali yethu le-US dollar okusokuza improve-ke ukuthi siqaliseke ukuthola i-foreign currency le isidinga kakhulu ezihamba-ke iyobhadala ozesa, iyobhadala okufikeli imphuphu yokudla kanye lendlala njengangathezi kuvela kukuthi kuvela esinqubeni sona lesi esifakwe finance minister esokuthi asikhiphele imali ezaphandle isebenzise i-ena.
Usiba Lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutya, usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi. Izakhamizi zeBinga zithi sezithwele nzima ngendwangu ezixhwalileyo ezitshona zigqekeza ezindlini lasesibhedlela isikhulu seBinga District Hospital zintshontsha ukudla. Indwangu lezi zihlasela ikakhulu abesifazane abazithweleyo labantwana besikolo zibahluthunelwa yiloba yini abakuphetheyo. Izakhamizi zithi zihlukumezekile kakhulu njalo zithi sesiside isikhathi zidinga usizo kugatsha olubona ngezendleko lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kodwa zingalutholi. Untungamili Nkomo uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBinga District Residents Association, umnumzana Elias Sibanda wachasisa okuningi ngalolu daba.
Sesithwele nzima ngendwangu lezi and sezingene emzini ezindlini zabantu zenza ihlasela abantwana besikolo zibathathele ukudla amasetsheli ama-fibreg and kakhulu esibhedlela seBinga ithiwa iBinga District Hospital and nxa sikhangela ngokwakha kwaso isibhedlela esikhulu kumathinothi yonke kodwa sesibulawa zindwangu. Into engayitsho ngokuthi indwangu lezi zazivele zikhona eBinga kodwa zazingahluphi njengakathesi. Kathesi angazi umbe kuyini umbe i-drought yini esenza ukuthi zibaleke egangeni zibe ebantwini umbe seziziningi kakhulu. Isibhedlela lapha e-District Hospital isibhedlela seBinga yonke i-referral hospital, so omama bazitshelwe nxa sebezabeletha babuya khonapha bezohlala owa malanga womba mavi emeriwe zeleki da kule ndawo esithi isipanga wothi lapha abahlala khona umama le ndale sibulewe indawo endilabo yalokudla kwabo njengabantu bavele emakhaya indawo sezingena phakathi njani zibathathela ukudla endizibagijinisa umama la so sokuludubo olukhulu sisawuthi ngelinilanga zizathathela umama umntwana osanda kubelethwa kuyingozi enkulu kakhulu
zigijimisa abesifazana kuphela ziyabadelela kumbe zidelela la madoda
njani wasindwawo ngiphosile njengomuntu kutho ukuthi iyakhangela ikhakhile ukuthi lapha ngingawina mbe ngingaluza so nqa into esesibona udubo olukhulu lisebantwini besifazane labantwana besikolo abancane akalutshwana sile ukuthi uzuthiwa igijimisa umuntu oyindoda kumbe yamthathela ulutho
zingena njani ezindlini lapha ziyabulala amahwindi kumbe zingena ngophahla
zingena ngendlela ezitshiyeneyo izindlu eziningi njengezikahulumende ezebhinga ngezakudala ama-asbestos angikhona amaningi akasaqinanga so zingagada phezulu kumbe zenza njani uyabona sezivuko zangena endlini zathatha ukudla zaphuma kwezinye iindawo ziphuma ngamawindi zingena ngamawindi so abantu ezindlini especially eziseduzane lesibhedlela lezindlu zikahulumende abaningi sebefake ameva emawindini ngoba indawo ziyangena
Umnumzana Elias Banda, ngumgcini sihlalo weBinga District Residents Association. Untungameli inkomo okhulumela umnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree. Ngohlupho lezilwane esezihluphile ezigabeni ezigoqelwa lasakondolwane zona esezivulele inkomo lamadonki.
Hayi kulezi suku baba unkomo ngathi nje kwela kuthange yikho la kuke kwabonakala imizila zisuka kuThekwane ziqonda kombimba mase zizafika emakhaya kombimba zaphuma zangena isidak kusho ukuthi ngumbiko osuthole kubabudube onguranger cebisa abantu bakombimba ngaluthi special abathi ezinkulu benanzele namavisi yakhona ngahle phoko sikuzwileyo nje namhlanje kulamahemhemu nje wokuthi ungani emlageni le kule nkomo ezidletshadletshiweyo so asikwazi ukuthi ekudletsheni kwazo ngabathi zibuye zibaleka kumbe kungayenzeka kulezinye ezifileyo
nxa ithe yadliwa inkomo Dube lathola ngamathambo mhlawumbe lokuzinyamanyana elenzani ngazo
wavu nkomo yikho la kulohlupho khona mpela ngoba sike sabe lenkulumonyana mpela kukhanya o-EHT laba abakhangela ngezempilo bethi hayi azifanelanga ukuthi zidliwe izifuyo lezi kufuneka ukuthi zenzwe njani zitshiswe ngoba iinyamazana lezi zingabe zilobhofa kodwa ke nkomo uyazi ke ithi usiko lwethu abantu abamnyama ukuthi ma ingabe inkomo mpela isifile khona kuyabe kuthotile kulawo khalela khona lokho kokuthi kuyatshiswa yebo kuyabe kufanele kube njalo kodwa akululi ukuthi kungazwisiseka ebantwini bakithi ukuthi inkomo kayitshiswa hhayi eqinisweni siyadla
ungathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki njengesigaba
baba unkomo eqinisweni iyengingalitsho hayi irecord yakhona hayi isinkulu kakhulu ngoba laphana sacina sibale o-19 singakabali amanye amadonki kulomunye baba lapho kwamakhulela laye ungani kule nkomo ezintathu ngayazi lokuthi zadlelwa ngakwaphela nje kanjalo so ngathi close to abo-20 something asikubekeni nje sithi 20 something
lo mnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree ubekhuluma ecingweni lontungameli inkomo we-Studio 7 asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ngalolu daba. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi. Amanye amalunga ibandla le-MTC athi azakuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshiwe namhla ngamazwi awakhulumileyo esedikitha.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.